Engikunanzelelayo ngamazwe la athuthukileyo sikhangela obhilithane labomelika, i-foreign policy yabo igxile kakhulu kulungele loluntu. Lanxa singathi thina kulama-Republicans, kulama-Democrats e-America, nxa bekhangela ke nge-policy yabo yamanye amazwe, bakhangela kakhulu ilungele loluntu. Yikho ke lanxa engabuyela uTrump kumbe kungene uBiden, angiboni kusiba lotshintsho olukhulu. I-foreign policy yabo i-influencer kakhulu yikhona lokho thina esiza kwenza singamaZimbabwe. Nxa uhulumende kaMnangagwa engaba lotshintsho atshintsha ahloniphe ilungelo loluntu, sizabona ke kusiba lotshintsho ke ilizwe leZimbabwe lincediseka ke lincediswa ilizwe leMelika, kungakhathalekile ukuthi kungena bani.
Asithi thina kunqobe umnumzana Joe Biden, ubona kungaba lomehluko na?
Amazwe ke nalathuthukileyo afani lathi e-Afrika ukuthi ke kuyalokho okuthiwa kwelama-liberation movements ukuthi babe besekelana lanxa omunye ephambanisa yona baqhubeke bemncedisa ngenxa yokuthi-ke bathi-ke uyi-liberation movement-ke. Kwamazwe athuthukileyo kakukho khona lokho. Ilungelo loluntu yilo elihamba phambili, yikho abakukhangelayo, yikho esingathi ngesilungu influencer-ke i-foreign policy yabo. Yikho-ke kukithi thina njengamaZimbabwe ukuthi sitshintshe ukwenza, sizikhiphe thina ama-sanctions, sihloniphe abantu, sihloniphe ulungelo loluntu. I-judiciary yenelise ukuthi zisebenzele kuhle-ke, uhulumente engangeneli. Singazenza zonezo zinto eziqondileyo, sizabona-ke sincediseka, kungakhathalekile-ke ukuthi kuwine bani. Yikho-ke ngamafutshane ngithi hayi, loba kuzawina uTrump kumbe uBiden, kakutshintshi i-foreign policy-ke yelizwe-ke leMelika likhangele leZimbabwe. ELeZimbabwe yilo okumele lenze kube lotshintsho ukuthi-ke lihlonipheke, lihlonitshwe-ke ngamazwe aphesheya.